isixwayiso sethu sihambelana lokuthi nxa sithi siyananzelela ukuthi izulu selino kungakanani endaweni eziningi alikafiki lokufika kobo 300 millimeters kokuna. Ngakho ke ungathi uyananzelela izulu elingako alivamanga ukuthi utshani benele lapha egangeni kumbe emadlelweni. Ngakho ke abalimi kufanele bazi ukuthi ubusika balonyaka buzabanzima kakhulu ngoba kwezinye indawo amachibi lamadamu kasozathole amanzi ngokweneleyo njalo azacitsha masinya, so sizaba lohlupho lwamanzi. Okwesibili, sikhangelele ukuthi ngendaba yokuthi izulu kalenelanga endaweni eziningi utshani kabutholi ithuba lokuthi buhlume bonke njalo ukuthi kuthi kuphela kwezulu bube sobubunengi ukuthi buzancedisa izifuyo ukuze kuyefika isikhathi sezulu esilandelayo.
Manje ungaxwayisa abalimi abafuyi ukuthi benzeni ngalesi sikhathi?
Ngibona ngani zintathu izinto abalimi omele bezenze. Okokuqala, nxa abantu belenkabi abangasebenzisi ukuthi balima ngazo akusizo ukuthi bazigcine zibe zijikilisana lamankomokazi lamathokazi for utshani ngesikhathi sobusika. Ngakukhe thina siyasixwayisa ukuthi kazithengiswe inkomo abantu imali bayigcine kuzathi nxa sebebona ukuthi umumo uba ngcono beneliso ukuthi baye ema-auction bayethenga mhlambe ngamathokazi kumbe ngezinye inkomo ukureplace lezo. Okwesibili, abantu nxa belamasenti akhona abambekayo yisisikhathi sokuthi khathesi beqala ukuba bedobhadobha izinto ezizancedisa ukuthi ubusika bube ngcono. Lapha ngikhuluma ngani? Ngikhuluma ngama-block etswayi, ngikhuluma njalo ngalokho abathi ama winter leaks. Kwezinye indawo kwelakithi kuyakuthengiswe ukudla okufana labo mabikho ukuthi uyakuhlanganisa letswayi ukuthi uncedise inkomo zakho ukuthi zikwanise ukuthi zigaye utshani obomileyo egangeni. Then okwesithathu, inkomo ephethwe ngumkhuhlane kumbe inkomo eyandelwa yimkhaza kuzaba nzima ukuthi nxa umumo wamadlelo usiba mubi ukuthi inkomo leyo i-survive. Ngakho ke siyakhuthaza ukuthi inkomo kazidibhe balimi. Sike sahlaselwa abantu bayazi nge-telerosis kumbe January disease. Ayihambanga i-January disease, ayiphelanga, isesekhona. Ngakho ke ukudibhisa kuqakathekile. Phezu kokudibhisa, inkomo kazivaccinethwe for lumpy skin, for umkhuhlane womkhono kumbe ikota evil, for anthrax, for botulism, imkhuhlane evama ukuthi ibe khona kathesi.